Singakhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introduce nje i-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi ukuthi singazilokhu bacize ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazifanele sizomenyana lomsebenzi ngalowo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba eyadinga wabala nje ngathink is 2 days ago lapho ebengikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama-IMF fund ama-wealth fund la kwakuleyinye ifund abakwanisa ukuthi basirilisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngale sikhangele kakhulu omama abayiwo bakhangelele nabantwana abayiwo bathwele imizi abakhangelele labo baba bonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual it only opens up nxa kukuthi uhulumende kule nto yayefuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela abavayela labantu so kuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye i-program eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefide abantwana amaporiji awazi bekumangalisa kakhulu ngoba kulenaleyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu isidede ukuthi bangabantwana kodwa la bantu abakhulu okutshengisela ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
Akulanceda abalinikezayo abantwini abantu bathola ama-donation from abantu ama-private organization lama-private which is okay endaweni njengama-church kodwa la ama-programme afuna uhulumende ukuthi angenele phakathi layo ancedise phakathi nokomsebenzi omkhulu kangaka oyenziwa ngabanye kodwa nxa lingancediswa nguhulumende weni yazi can only go so far alingezike liyifika ngaphi.